ukuthi abantu nje ukuqala besikhanye into yezandu le ngoba izizane yezinto yayo endlini yazo. Sesifukele njengoba umlanga wathatha umbuso, sibone ukuthi i-cabinet yakho uyayihlela njani, sibone i-budget yakho ukuthi uyangaphi ngayo, zethi thina sesiyenzela sesisiphasi
Emophilia Baba Moyo, uyazwela lapho umkombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu senza kokukhonokho ngoba ngokwabo konke lokhu. So wena uthini ngakhonokho njalo lithini njengebandla?
Njengokutsho kwamkombo, iyakwenzakala into enkulu engajwayelekanga. Kwesinye isikhathi abantu bayakwenza isithuli bebe beyembe mbijana. So abantu nxa sokudlulile lokhu sesibonile ungamgabela umnankaso sokuphelile. Ama-opposition kumele avuyele endimeni iqhubeke ngesikwenzayo. Ngoba kulanto etshintshileyo isitimela sezane lesi kuyiso satshintshe umtshayeli kuphela.
Ye khonapho-ke libukele baba mkombwe kukhanya ngazani phela abantu abasalazi abantu bacabanga ukuthi vele alisekho njengebandla polisa athi vumbu njani njengoba kukhanya ngazani vele alibonakali.
Hayi thina siyabonakala ngoba into ekhona njengebandla lepolisi lo hlelo esilalo oluvele vele uhamba ngesikhathi besenza abakwenza umnyankazo omkazi sikhankasa sisenza ama-voter registration ngoba thina kanye nelukhetho ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezalo ngoba la sijikana thenga ngoba into yezalo izalo izalo kuphela ngoba umuntu akakho ejeya usebenzile kuzalo more than 17-20 years.
Ibuye kuwe baba Moyo, nina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani kanye ngazani bese libanjwe ubuthongo sibili polisa avuka njani ebuthongweni lo?
Hayi into akunjalo du siphathekile yenza khonokho okhulwa umkombo ukukhuthaza abantu ukuthi be-register izinto ezingadiniyo imayali hlangeeza sihamba ngoshinelo lokuthi namhla kurejistwa ngaphi lapho sikhuthaza abantu ukuthi beyirejista. Umningi siyalungiselela sibili kakhulu siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abahethulela kuphalamende ukhansile ngadi njenge-m p p esikubonde konke okuzwayizana esikustadijile zakubona konke esishiya ebantwini sikwazi ukuthi sikwasithini ebantwini.
Ye liyafika lisithini ebantwini ngoba abantu babuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona izanu ayitshintshanga yikho sikutshela abantu ukukhipha umgabe ufaka umlankagwa aqhubeka efaka bonabo bantu abezesikhala ngabe ukuthi bayantshontsha bonabo abantu abezesikhala ngabe ukuthi bashukuluza abantu lokhu bekhona besemsebenzini akunanto emsintshileyo abantu bengathathwa ludumo into ezikhunywa ngomlomo uthi siyayenza lokhu siyayenza lokhu dalakwenze sifoni kodwa ukubona kwehle izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalayo ishali yingwe.
Ye baba mkombwe, phela lilo hlelo lweni lo kuthiwa ngesishona jakachaya kumbe kutshoni khonokho litshela nabantu ngakhona ukuchakachaya wangkhona lo njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi a lokho kukhunywa yi-MDC mdc yasikwazi kuyini khonokho.
Ya abantu banathi asikwazi ngoba athi njengebandla sikhalisa nge-membership yethu ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya kuwadi siya ku-district province national ngoba into ekhona inkalakata ngikulungisele lukhetho ngoba singahamba sikhuluma kwezalo lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bajetela ababhukile kuvota saba singenzanga lutho kodwa sinento esikakezileyo singakakhuluma kwezalo lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinta abantu sisenza abantu ezizobezifisa ukuthi ukuqakatheka ngokubhalisa ukuvota kutshoni sibo thina njengebandla singubona ukuthi hhayi thina loyo ngumthado wezanu i-family issue yezanu yinto yabo asonto yethu asonto ye-FDC adise kathi umgabe umgabe kanye lokuthi besimkhipha ye-election.
Uyenza lapha Moyo uthi ye likhulumile phambilini ukuthi ngokwabo sibili lapha lalapha kodwa siyabona ukuthi kusenjalo-ke amabandla anjenge-m p p lawa linkinga yokuthi abanye sebebaleka sebengena-ke kuzanu so lizavuselela njani ibandla leli?
Sekule sikhathi lobo abantu baphumile ibandla liyabelisile ibandla le-m p p zalihi siba bayithiwe silamenza kakhulu bephuma bona abaphumayo bangena la iphathi zelinjalo njalo ezimbabwe kunendlala kakhulu abantu abasebenzi kunobulova bayahlupheka abantu nxa sebethiwe nalokuthiwa zithiwa nezokudlwayo siyakubona ukuthi izane iyaphuma kathesi yande idinga abantu iyathembisa ukuthi ibuya kuzane siyakwenza lokhu lalokhu abantu besikhathi bendlala nawe ukuswela ngaza kumsulo umuntu kamlini ebeti nona mbuyeli kodwa ibandla lese-m p p iqhubekile siyaqhubeka liyaphambili labo abathiyayo omunye umuntu izelo ezinjalo emakhumbulo emancweni bakhululekile ukuthi bekhumbule emncweni